So we see card to send up a VOA in the valley. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC. Olamukela kuStudio 7 ngolwesibili mhla ka 6 kuMfumfu 2020 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Ngenxa yomkhuhlane, ngenxa yokuvalwa kwamabhodi, ngenxa yokuvalwa kwamabhizinisi, sithole ukuthi abantu abasha abaningi inzuzo kade belayo bezisebenza laphana igcine isiphelile, igcine isimile inzuzo le.
Ingcwethi ezicubungula ngokwe-COVID-19 eZimbabwe zitshayela ihlombe abasakhulayo elizweni ngoba beyibo abaningi abakhokhelayo kunhlelo zokufundisa lokusiza uzolo ngalesi sikhathi sokulwisana naleli gcikwane.
Sikhuluma ngezikole eziningi azilababalisi abazabekhangela ukuthi abantwana banjani batestiwe yini i-COVID. I-COVID izaba lokhu esenzekelela isiya phambili.
Abenhlanganiso zababalisi bakhuthaza abazali ukuthi bake bame ukuthumela abantwababo ezikolo udaba lweholo labo luze lulungiswe. Abaphila ngokuthengisa bathi ukuhlupheka kwabo sokwengezelelwa yikuswelakala kwendawo eziqondileyo zokusebenzela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Sebezinkulungwane phose ezisitshiyagalombili 7,898 asebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe. Inani lasebesile kuleli gcikwane sebezinkulungwane ezidlula eziyisithupha 6,424 labulala abangamakhulu edlula amabili 228. Kuzwekazi le-Afrika lihlasele abantu abedlula isigidi lengxenye 1,518,662 labulala inkulungwane ezingamachumi phose amathathu lasikhombisa 36,921. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi edlula amathathu lanhlanu 35,533,953 abatholakale belalo. Labulala abedlula isigidi 1,044,884. Kubika abekolitshini le-John Hopkins University laseMelika. Kusenjalo, ingcwethi ezicubungula ezokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe zitshayela ihlombe abasakhulayo beZimbabwe ngoba beyibo abaningi abaphatheke kunhlelo zokufundisa lokusiza uzulu ngalesi isikhathi sokulwisana le-COVID-19. Umnumzana Thandolwe Nkosi Nkomo owenhlanganiso ye-I'm for Bulawayo Fighting COVID-19 utshele iStudio 7 ukuthi kungelani lokuthi abatshayelizweni yibo abaphazanyiselwe impilo yilo mkhuhlane, yena ujabuliswa yikubabona bephatheka kunhlelo zokunceda uzulu ngalesi sikhathi sokumelana le-COVID-19. Asizweni ingxoxo ayiqhubele Mike Hove we-Studio 7.
Abantu abatsha ngokunazelelwa kwami bathintakale esigabeni esithile, esigabeni sokuthi abantu abatsha abaningi bazisebenza ngabantu ababambanisayo. Ngenxa yomkhuhlane, ngenxa yokuvalwa kwamabhodi, ngenxa yokuvalwa kwamabhizinisi, sithole ukuthi abantu abatsha abaningi inzuzo kade belayo bezisebenza laphana igcine isiphelile, igcine isimile inzuzo le. Okwenzakeleyo ngalokho kugcine ukuthi abantu abatsha abaningi bese bengasatholi okokudla, abasatholi ukuthi bathole indlela yokuthi baye ezibhedlela bayethole imithi nxa begula, bese bengasenelisa ukuthi bathole ukudla, bese bangasenelisa ukuthi bahambe isikolo. Konke khonokho kwenze ukuthi bakhathazeke emoyeni. Kodwa ngithemba ukuthi njengenhlanganiso besizama lathi ukuthi sisebenzelane labantu abatsha, sisebenzelane labantu abaningi ukuthi konke lokhu kungabahlukuluzi kakhulu abantu abatsha.
Bengicela ukuthi utshele uzulu okuningi mayelana ngenhlelo elilazo njengenhlanganiso ezijonge ukuthuthukisa abantu elizweni.
I'm for Bulawayo ingathi khona ilengatha ezine ezisincedisayo ukuthi sincedise abantu nje. Sila logatha lelesithi biomedical, lapho kade sidinga ulwazi sisebenzisana lezinye nje inhlanganiso, ngikhale enye inhlanganiso kuthiwa yi-TIBA, ukuthi sidinge ulwazi ukuthi sazi ukuthi kanti vele i-test, i-COVID-19 test eyiyo engcono yiphi phakathi kwe-PCR lale sithi RDT. Beni khonapho futhi ku biomedical sithi thina sisebenza ukuncedisa izibhedlela ukuthi zithole imbeda, zithole imithi. So olunye ugatsha lwethu ngolwe esingathi social response, lapho esikhangele khona senza umsebenzi lo esingathi psychosocial support, ukuthi sikhulisane labantu sibancedise ukuthi bazame ukuthi njengoba bedidekile kangaka bathole uncedo. Khonapho futhi ku-social response sikhangele ukuthi siyabe sinceda abantu ngokudla, sibanceda ngakonke lokho ababe kudinga nje. Then sibe logatsha esingathi ngole behavior change, lapho esikhulumisana labantu sisibazisa ukuthi kanti vele i-COVID-19 kuyini, kanti vele i-COVID-19 singayilwisa njani, kuqakatheke ngani ukuthi sigqoke ama-mask, kuqakatheke ngani ukuthi siyenze lokho kuthiwa i-physical distancing.
UZulu koBulawayo ikakhulukazi abasakhulayo bakwamukela njani inhlelo zenu?
Abantu abatsha siyababonga kakhulu ngoba ngathi basukumele phezulu. Ngikhumbula ukuthi ekuqaliseni sibili siqalisa lo mkhankaso basukumele phezulu abantu abatsha bavolontiya ukuthi baphathise lapha nalapha nalapha. Abanye abantu abatsha futhi ngiyakhumbula abase-Country Park basukumele phezulu base baqalisa la ukuthi bakhankase. Ngiyakhumbula futhi bakhona abantu abatsha elobhengula abasukumele phezulu bathi sebebona ukuthi hey bakhona abaswela ukudla, bakhona abaswela lokhu nalokhu nalokhu, but njengabantu abasha kahle nisisukume sincedisane khonapha nje khonapha emphakathini. So ngathi mina abantu abasha basukumele phezulu kakhulu ekulwiseni umkhuhlane we-COVID-19 ebulala, lokuthi lekwenzeni nje ukuthi umsebenzi wethu nje njengayimpo obulala ube ngumsebenzi sibili olula kakhulu.
Sigqiba ingxoxo yethu becela ukuthi uphosele amazwi wakho okugcina kubontanga.
Kubontanga ebantwini abatsha engingakutshoyo ukuthi hey madoda lamantombazane, into leyi esiphakathi kwayo idinga ukuthi abantu abatsha basukumele phezulu. Abantu abatsha bakhangele, bazikhangele bona, bazikhangele phakathi. Bengameleli ukuthi khona uncedo luzavela e-America, uncedo luzavela e-Britain, uncedo luzavela, kodwa bakhangele bezikhangele nje abantu abathi ukuthi hey siyakwanisa ukuthi simelane lo mkhuhlane we-COVID-19.
Lo umnumzana Thando Lwenkosi Nkomo oyinhlanganiso ye-I'm for Bulawayo Fighting COVID-19 ubexoxa lo Mike Hove we-Studio 7 ecingweni ekoBulawayo. Abenhlanganiso zababalisi bakhuthaza abazali ukuba bake bame kancane ukuthumela abantu babo ezikolo udaba lweholo labo luze lulungiswe. Besithi ngoba ukuqhubeka besiya ezikolo kungelababalisi kubafaka engozini yokuthelelana lula umkhuhlane we-COVID-19. UMavis Kama usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Linkuthazo ibimunyethwe encwadini yabo yokwazisa intatheli zindaba loZulu okuphuma emhlanganweni abawungene lohulumende ngomvulo wokuhlaziya inkinga ababhekane lazo njengababalisi ezigoqela olweholo ongasaphumanga lesinqumo. Ababalisi bachaya phansi ngenduku besithi kababuyeli emsebenzini uhulumende aze azinikele ukulungisisa udaba lwezikhalazo zabo ezivalisa iholo elinganeliyo kanye lempahla edingakalayo yokusebenzisa ukuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Amandla senhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Wilfred Nyathi uchasisa kabanzi ngale nkuthazo yabo kubazali.
Uhulumende kakasilaleli ukuthi esinikeze imali engayenza ukuthi sibe lamahlabuzana okusebenza. Sikhuluma kanje isikole eziningi azilaba babalisi abazabekhangela ukuthi abantwana banjani bathestiwe yini i-COVID. I-COVID izaba lokhu esenzekelela isiya phambili. Bazali asenzeni ukuthi asigcine abantu ngezempilakahle bazafunda imali ngabakhona kubabalisi.
Umnumzana Joseph Sibanda wasemzini weRugare ongumzali uthe okwenzakalayo kubuhlungu ngoba kubuyisela muva imfundo eZimbabwe yona ebinconywa umhlaba wonke eminyakeni eyedlule.
Hayi, okunye lathi sizazama isikolo lazo zingakhuluma, zingakommunicata lathi zisitele lapho ezifuna uncedo khona, sizame lathi njengabazali ngoba abantwana phela ngabethu, siyafuna njalo ukuba baphephe kulesi sikhathi esinzima.
Kodwa uBishop Raymond Mpandasekwa waseChinoyi usola uhulumende esithi kunje uZulu ongumyanga esethwele nzima ngokuphindiweyo.
When the bishops question the capacity and emotional stability of the government,
ngesikhathi ama-bishops ebuza ukuthi ziphelele yini kulabo abaphethe ezombuso zetheswa umlando wokuthuka abehofisi kamongameli. Ababusayo bathethiswa mihla yonke, bethukwa ngabantu abakhuluma mahlayana bengasihloniphi lesi sisekelo sombuso. Abantwana kabayi ezikolo ngaphandle kwabalutshwana abanenhlanzi, abagulayo kabelatshwa ezibhedlela. Kodwa inkokeli yethu ibona inhlelo yazo zilungile. Yibo umphuphuthi obunjani lo?
Esethula umbiko wakhe emngcwabeni kamuyi uBrigadier General Rufus Chigudu eNational Heroes Acre izolo ngomvulo, uMongameli Emmerson Mnangagwa utshele uZulu ukuba into zonke kwezomnotho zihamba ngendlela.
We are enjoying a balanced budget.
Sesizibona izithelo zebhajethi ezinhle. Siqhubeka sisehlisa indleko eziningi, kusitsho ukuba izimali eziningi seziqondiswe kwezokuthuthukisa umnotho kanye lezokulungiswa kwempahla.
And the gainful production.
Iningi labantwana libonakala lizidlalela emaklasini lasegumeni lesikolo, kumbe behlezi duzane laduzane kungalandelwa iziqondiso zokuvimba ukuthelelanwa igciwane le-COVID-19 eze-social distancing bengagqokanga lama-mask. Inhlanganiso ezikhuthaza abazali ukuthi bake bame ukuthumela abantwana ezikolo kwamanje ngezibalisa eye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, Progressive Teachers Union of Zimbabwe, Teachers Union of Zimbabwe, Zimbabwe Democratic Teachers Union, Zimbabwe Teachers Association, Zimbabwe National Teachers Union, Zimbabwe National Educators Union, Le Zimbabwe Rural Teachers Union. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi le-Afrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 kuband le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-inthanethi livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Abaphila ngokuthengisa bathi ukuhlupheka kwabo sokwengezelelwa yikuswelakala kwendawo eziqondileyo zokusebenzela. Iningi labo lithi lelokhu lingakatholi uncedo lwemali abayithenjiswa ngukhulumende ngesikhathi ilizwe likuhlelo lokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 olwe-lockdown. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngogcweleyo.
Selokhe kwavalwa indawo zokuthengisela ekuqhamukeni kwe-COVID-19 ngombimbitho lonyaka, abaphila ngokuthengisa basebenza nzima ukuthi baziphilise. Iningi lithengisela endaweni ezingavunyelwanga ngukhansili wakoBulawayo. Umnumzana Mkhokheli Ndlovu, isakhamuzi semagwegwe koBulawayo ophila ngokuthengisa, uthi basebenza nzima ngoba betshona bedlala umacatshelana namapholisa.
Impilo esinzima kithi njengama-vendors ngoba indawo esasithengisela yizo kathe silokhu singakabiselwa, ezinye vele sezahle zavalwa. Kwathiwa sisathengisele khona sizadingelwa ezinye izindawo. Kodwa ngiyamangala ukuthi wayi into yangikhona lokhu iphuza ngoba thina siphila ngokuthengisa. Xa singathengisanga kuba nzima ukuthi siphile ngoba akula enye source of income esilayo. Lokho yikho sokudala ukuthi sigcine sesithengisela emgwaqweni. And kulobu nzima esihlangana nabo kakhulu emgwaqweni ngoba makhokhoba babe sihlezi ibhobho. Nanku kathe silamapholisa abe sihlezi ibhobho ngenxa ye-COVID.
Umnumzana Mike Ndiweni, ongumqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association, uthi ikhansili siqale ukunikeza abantu incwadi zamalayisensi okuthengisa.
Yes, sizwile sokuthi sokuvuliwe ukuthi abathengisayo bahambe baye apply-ele amalayisensi okuthengisa eDarkmoor laphana kumgwaqo uBatch Street. So nxa bekhona abafuna ukuya apply-a abahambe khona phana. Kodwa esikuzwileyo ukuthi lokho kwenziwa ngama-site, awuhambi nje wonke umuntu, bayanikana amathuba awuhamba khona ngale.
Unkosikazi Madade Ndlovu olilunga leBulawayo Vendors and Traders Association uvumelana lo Ndiweni.
Ikhansili isiqalisile nika ama vendors ama license and nxa sesila ama license kuthi ukuthi lati sesile mvumo yokuthi sithengise khona oku esifuna ukuthengisa singela kwesaba ukuthi whether siyabanjwa ngamapolisa or whether amapolisa kamesparadi akhona ukuthi asigijimise lapho esithengisela khona uhamba ngamawadi ngamawadi.
Ukansila ka ward 1 kobulawayo umnumzana Mlandu Ncube wazise ukuba ikansili yenza iphutha yaphuza ukulungisa indawo yabantu abaphila ngokuthengisa.
Indawo yabantu laba abathengisayo sithanda ukuvuma lapho esayenza khona iphutha njengomunicipala. Saphuza ukuba sibalungisele indawo zabo eziqondileyo kwakumele sizilungise. Lokhu kwabangelwa ukuswelakala kwezimali.
Umsekeli wesikhulumeli sekansili uNkosikazi Bongiwe Ngwenya wenqabe ukuphendula imibuzo yeStudio 7 ethi basadingisisa kulabo abakhangele ngokuqhutshwa kwenhlelo zabathengisayo ukuthi ikansili sihambe yafika ngaphi emizameni yokubaphathisa. Ngesikhathi sisiya emoyeni imibuzo le ibingakaphendulwa. Kungxoxiswano eyenziwa yiStudio 7 lomphathintambo okhangele amabhizimusi amancane uNkosikazi Sithembiso Nyoni ngaphambilini uveze ukuba imali le ibanjwa lugatsha olubona ngezisebenzi lenhlala kahle kaZulu ethi njalo njengokuzwa kwakhe abugatsha lolu sebeqalile ukunikeza lolu ncedo kwabanye. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Yebo yebo yebo, mthoka komuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwethi connection ngolwesibili maviki wonke. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxa nge-COVID-19 esihlasele inkulungwane phose eziyitshiyagalombili zabantu 7816 eZimbabwe. Siyathinta njalo udaba lokwephulwa kwamalungelo abesifazana okwenzakala elizweni phansi kwe-COVID-19 lockdown. Silukandaba lingakhuthwa yilolu hlelo. Lilami uMaikhobe ngo-8 ntambama.
Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ezivela kwamanye amazwe lilami uMaikhobe. Umongameli Donald Trump wele Melika uphindele esigodlweni sakhe ese-White House izolo ngomvulo ngemva kokuhlala esibhedlela okwensuku ezintathu eselatshwa inhlungu ezilethwe yikwehlelwa yi-COVID-19. Izisebenzi zesigodlo sakhe ezimbalwa lazo zifunyenywe zile gciwane leli sokusele amaviki amane kuphela ukuthi ukhetho lokudinga umongameli luqhutshwe. Oncintisa emele ibandla lama-Democrats kukhetho lokudinga umongameli Melika, umnumzana Joe Biden, uchasise kabanzi ngohlelo lwakhe lokubamba ngamandla umuntu wonke ukuthi nxa esiya emphakathini agqoke imask ikakhulu kuzakhiwo zikahulumende. Lokhu kuphume kungxoxo ayenze labezindaba emsakazweni owe-NBC News izolo ntambama. Usaphethe isikhundla sokuba ngumongameli welemali umnumzana Ba Ndaw usekhethe amalunga kahulumende wakhe angamashumi amabili lanhlanu 25 iningi labo kuyiziphathamandla zebutho ezinika izikhundla zaphezulu. Lokhu ukwethule emsakazweni kamabonakude elizweni lelo. Sizigqiba lapha ezivela kwamanye amazwe lilami uMaikhobe.
Ingcwethi ezicubungulayo izomnotho welizwe zithi ziyavumelana lokunye okwethulwe ngumphathintambo obona ngenhlelo zemali umnumzana Mthuli Ncube embikweni obuveza ukuthi uhlelo lukahulumende olokuvuselela umnotho welizwe ole-Transitional Stabilization Program luyaphumelela ekufezeni injongo yalo. Kodwa zithi kuningi okufanele kwenziwe. Umnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, uhlaziya lombiko ngokuphathelane lezomnotho.
Lezi zimali ungananzeli ilizwe lakithi amaprice besingathi intengo isilakho ukuthi ime okwesikhathi eside endaweni ethile, ikakhulu ngawukhangela phose amaprice anjengakwesinkwa, ompuphu, o-cooking oil njalo njalo. Sibe sithi-ke lazo izinto kuba khona zikhona emashops kathesi kakufanani lalwana umnyaka ka-2007-2008 lapho kwasokusele khona inkuni emashelfini ezitolo. Imali yakhona yiyo abantu abangelayo, abantu kabala mali, izinto baya bezibukele begqoza indenda bezikhangele zikhona phana emashop. Yebo ye le exchange rate leyakhuluma ngayo kwakulezi nsuku isistepu sibili ungananzelela ukuthi sidlala khona lapho kube $1 is to 81 zim dollars besingathi local currency khona oko ke kuliqiniso kakhulu ngoba sokulesikhathi sibili hlezi khona apho i-local currency yebo sesilayo izim dollar sitholakala lemabhenki ngikhuluma nje namhlanje ningayithatha sibili ku ATM ama 20 phuma laphana i-maximum baye besithi 1000 ngeviki.
Umnumzana Angriston Sibanda olwela ilungelo loluntu uthi lanxa okunye okwethulwe ngumnumzana Mthuli Ncube kuliqiniso akukaguquli impilo zabantu
lanxa nje ama exchange rates engahlani kangako kungazani nje intengo lazo simile lentengo elokhe zoloke ama rates ama kubo 80 something yebo siwabonile emile kusukela ngoJuly kuze kube manje kodwa akukatshintshi impilo zabantu ukuze impilo zabantu makhaza zibe ngcono yiko kulohlupho khona umuikhonomi usuyenze isafetosi ukuthi ngesilungu self dollarization into zonke sezithengiswa nge US dollar langama rand kwezindawo so kwenza kube nzima ebantwini abaningi abahola izimdola kumbe iRTGS.
Asizweni umnumzana Dube ecubungula okunye okumunyethwe ngumbiko kamnumzana Ncube.
Nxa sikhuluma ngedemocratization laphana kusuka kunganithwa kakucace kuhle ukuthi idemocracy yinto enjani akade khuluma ngayo ukuze ilizwe njengoba sichiwe laphana ukuthi kule democracy kakhulu esiyenzakele elizweni. Abantu ngananzela esikhathini esiningi nxa bethe bakhulukhuluma izinto uhulumende abona ngazantwa kahambisani lazo bayabotshwa sibabonile abaningi besemajele lapha amajaha njengabopelishi no obani bani besemajele laphana. Sikhuluma nje kathesi akhona amajaha lokho esabalika lapha omzaca ohanana labanye nje so kudemocracy laphana ngasithiki box lakhona hayi kusasilela kakhulu ku-international relations hayi sibona ngazantu kulezi insuku inhlamba lezane bezisiba khona kulwana umnyaka odlulileyo ngalwana umbuso owadlulayo sezinganeno singathi ukuthi kukhona ubudlelwano phakathi kweZimbabwe lwamanye amazwe infrastructure development siyayiboni senzakala khona ngale ndaweni ezisempumalanga kibo Bed Bridge kusiya kibo Harare emgwaqwanani yalungiswa kodwa ungakhala ngaphi imigwaqo yakithi yabo Bulawayo Kezi Bulawayo Matopo Bulawayo Mkayi Bulawayo Cholocho hayi lokhu kunjalo lathi siyafisa ukuthi ungasigijima siya kibo Cholocho sigijime lathi ngamathuleni laphana siya kibo Kezi kube ngamathuleni njalo even ngasiya kibo Mkayi laphana sesidiniwe ngamagodi so khona phana ibhokisi lanazalotshiya linjalo i-social service delivery yela iphosi zame nje khonoko ukuthi sasibone even i-social protection abadala emakhaya baholisa umbu baholisa umumbu even emadolobheni nje khonapha sesike sabona kodwa kuya kuqhutshwa kakhulu ngama-NGOs so lapha singathika nje ukhwethu esingathi uyihafu kwi-economic stability hayi sokungakhwela kuphela ngenxa yokuthi izikolo sezivuliwe mhlawumbe ngama-fees i-public expenditure kayisho ukuthi abantu sokumele balambe so laphana lako siyavuma sithi kule public expenditure equnyiweyo kodwa-ke ungananzela sibona ngantwa kulesinye isandla esisuka sibhode ngale sidonse futhi khonoko kuyabe ungantwa kuseviwe ngoba ezilongi izisebenzi zikahulumende zikhala ngendlala zingaholi thina kithi i-public expenditure ukuqunywa kuyo kasikubone ezilongi abantu bedubeka bengakwanisi ukuthi bafinyelele imithi ezibhedlela budget surplus izisizwa ngawo nsuku zonke ukuthi hayi laphana kule budget surplus but sesizibuza ukuthi jese plus ngiyani abantu bona balamba njalo bedubeka imithetho njengabo phosa laphana hayi siyavuma siyakhitshwa sibili wangena omoya laphana labo ayipha laphase bakhitshwa hayi konkana ke izinto eziziqiniso lakho siyakuthika futhi okulibhokiso kasi hayi ube khuluma iqiniso umnumzana Ncube
umnumzana Sibanda uyagcizelela
siyabona sibili ama political reforms akhona ophosa labo ayipha sebe riphiliwe esithemba ukuthi ke inyathela elilandelayo bazaqhubeka besenza ke khona lokho asebekwenzile ukuthi kutshintshe impilo zabantu makhaza kuhintu imiholo yabantu ihambelane lentengo sibona nganithiwa into ayikhulumayo yonke nje ilihaba lanxa kulaba ababe bevalile iyabe ikhanya iliqiniso yikho kusuka kungani kuyacaka khonaphu
lokhu kwenzakala ngesikhathi eningi lezisebenzi zikahulumende likhalale umsebenzi ngoba lifuna ukwengezelelwa iholo labanye bekhala ngokusilela kwemisebenzi.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930-7270 laku 9885 kHz bu short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave la ku 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave.
Bayakhala abantu ngokuvinjwa kokhetho lwama-by-elections okwenziwe ngumsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga, othi lokhu kwenziwa phansi kweziqondiso zokumelana lokumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 elizweni. Ake sizwe uMnumzana Ngqobani Sithole, igqwetha elilwela amalungelo oluntu, uMnumzana Dan Moyo webandla le-MDCT, lo Mnumzana Joseph Chuma webandla le-ZANU-PF, bexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni. Usithole usungula lengxoxo.
I-constitution yethu i-very clear. Chapter 7 wethu we-constitution uyachaza ukuthi kumele kumiswe njani le-electoral act. But mina ngifuna ukukubambela from i-constitution yenangokwayo. We usually talk about into kuthiwa i-adult universal suffrage and equality of all. Ngakho ke abantu sasikhangele abantu beZimbabwe ngihlezi nginje ngakho ukuthi kulo muntu engamkhethayo umuntu wami lo engamkhethayo usethusiwe ngizamelwa ngubani kusasa angithi ngaso kunjalo shoa into esenzakala nje uyazama shwane elizweni akusincedi ngalutho lo kusisele emuva kakhulu into edanisa kakhulu eZimbabwe
naleyo ukuthi wenza singathi kayiphula ngumthetho ngokwethula isinqumo sokuthi kumiswe ukhetho
amanzi ukuthi wathatha ngathi lami nginje so kuyangehlula ukuthi ngichaze kuyukuthi ngoba sikhangele nje sihlezi singabantu eZimbabwe sisebenzisa i-constitution ukuthi yena u-vice president uzathatha ngapha amandla okuthi aguqule i-constitution adeclare yena ngokwakhe ukuthi hhayi akula ma-by-elections azayenzakala shuwa into edanisa kakhulu i-democracy yethu ngendlela ethusayo.
Sithatha ubaba uDan Moyo.
Kuyadanisa kakhulu ukuthi ama-by-elections amisiwe. Kodwa siya-understanda i-reason yakhona ngoba igciwane leli le-COVID silibona lilokhu li-spreader and therefore uma kuyukuthi i-reason yakhona ukuthi ba-protect-e abantu ukuthi abantu bengabanjwa leli gciwane. I think he is necessary. But yes, we are talking about the government of the representation here, even though the parliament is a male. So the sooner we go in the local, we still have known for Uzu Chile.
Babu Chuma, what can I say?
Yeah, you're a big
man. I saw the Chuma. Yes, I want to have a so to have a by election as MEC.
Sekugcwele ngenzondo somashi lona akunalinto olusoluphumayo vele olungabe lusenzwe nguhulumende akunanto embi ngokuthi uhulumende abe ngama-statutory instruments okuguyida izinto ezinjengazo nalezi ngoba i-pandemic leyi asiyonto e-affektha iZimbabwe kumbe iZANU-PF kumbe i-SDC yinto e-affektha amazwe wonke ngakho-ke kusafuze ukubana abantu bekuzwisise ukubana kumele kube nemithetho ezayenza ukubana into leyi isiphunyuke mhlawumbe ingasibhidlizi njengalokhu esikubone ikwenza kwamanye amazwe so konke lokhu kuphuma ngento le yi-pre-planning yabona ikophe lamakhiwa babesithi kona prevention is better than cure.
Lapho sizwe uMnumzana Joseph Chuma webandla le-ZANU-PF, uMnumzana Dan Moyo we-MDCT lo Mnumzana Ngqobani Sithole igqwetha elilwela amalungelo kaZulu bexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 uhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela enkundleni yokuxhumana eFacebook ukhasi le-VOA Ndebele. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ingcwethi ezicubungula ngokwe-COVID-19 eZimbabwe zitshayela ihlombe abasakhulayo elizweni ngoba beyibo abaningi abakhokhelayo kunhlelo zokufundisa lokusiza uzulu ngalesi sikhathi sokulwisana negciwane leli. Abenhlanganiso zababalisi bakhuthaza abazali ukuba bake bame ukuthumela abantwababo ezikolo udaba lweholo labo luze lulungiswe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.